VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu umhlaka 1 enhlangula 2022 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi. Ngitsho laso isikristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi.
Ikansili yeRubulawayo ithi isivumela izelamani ukuthi zingcwatshwe egodini linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakoBulawayo lelelise iminyaka ngako, ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko.
Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicuco sokuba lidolobho ngowayebusa ilizwe lisathiwa yiSouthern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Nabasakhulayo bomdlalo wethenisi abaphuma emazweni alishumi lanhlanu baphakathi womncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa koBulawayo. Zonke izindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakoBulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshwe egodilinye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle uDokotela Edwin Sibanda embikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda kulotshwa olwama-council minutes. UDokotela Sibanda uthi abantu babevunyelwa ukungcwaba wesibili ngemva kweminyaka elishumi engcwabeni linye, kodwa khathesi sebengabekwa isikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abathetheneyo abevele sebekwenza lokhu. Kuminyaka edlileyo ikansile yakhe ike yakhuthaza ukutshiswa kwezidumbu i-cremation, kodwa kubikwa kube bebalutshwane abakukhethayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko lwezokholo lwesiKristu umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Angiboni abantu abaningi bekwamukela lokho ngalo ukholo lwesiKristu kanye lesiko lakithi. Esintwini kuthiwa abaleleyo ngabaphanjaniswa, kumele bayekelwe bazilalele ngokuthula. Pho nxa sebebabili omunye afe lonyaka omunye ayekufa iminyaka elitshumi elandelayo, angithi sekuyikuphanda amangcwaba. Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi. Ngitsho laso isikristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi. Angiboni ke ukuthi abantu abaningi baza kwamukela lokho. Siyazi ukuthi abaningi abasemadolobheni balamakibo lapho abavela khona, ngoba indaba yokugcwala kwamangcwaba kusemadolobheni. Emakhaya kasiyisweli indawo yokubeka asebehambile. Ngibone ngathi yebo abanye bangakuthathela kwezinye izizwe lapho umhlaba wokungcwaba kumbe umhlaba ngokwawo uncipha, abantu besiba baningi lezinto ezenzakala kulowo mhlaba zisiba ziningi. Iye kungaba indlela leyo ebona yilabo esingathi kuthiwa ama-technocrats. Kodwa hhayi, ngesikristu langesintu ambona abantu abaningi bekwamukela lokhu. Abaleleyo ngabazilalele ngokuthula.
Esikhathini esedluleyo ikhansile yake yakhuluma ngokuthi abantu bevume ukutshiswa okuthiwa yi-cremation. Kuleminye imizamo engenziwa ukuthi kulondolozwe indawo zokungcwaba abantu zingagcwali masinyane.
Leyo ke ekuthiswa kwezidumbu ilayo iphosifane ncamatshalale yokwelekanisa abantu egodini lilinye. Esintwini, akulesintwini kunzima ukuthi kuthiwe umuntu uthisiwe ephila mbela nxa esefile. Yebo, bakhona ke lami engibaziyo abanye abathe bona bangadlula emhlabeni bafisa ukuthi batshiswe. Bakhona abanye engibaziyo lami esasazana kakhulu abathi sebefile batshiswa. Kodwa livela kancilelo, akuvamanga balutshwana abantu abazi abantu abansundu kuleli elakithi abathi sebefile batshiswa. Hayi, lakho abantu baza kwamukela ye ngenxa yokuswelakala kwendawo zokungcwaba mhlawumbe. Kodwa lakho njengalokho kokuqala kwabaningi kuvele kuyalumela. Singazi phambili le njengoba izinto lamasiko labantu beguquka engxenye kuza kwamukeleka. Kodwa kwakhathisi hayi, abaningi basafuna ukubamba badle ngoludala lona lolo olokuthi umuntu angabhubha kumele agejelwe igodi indlu yakhe lapha azalala khona kube kuze kwenzakale lokhu kuza kwenzakala.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Ubexoxa ecingweni lapho lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabhizimusi amaningi awemaphandleni awecholojo abhidlizwayo ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kusukisela ngomnyaka 2020 kulandela ukufakwa kweziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane nguhulumende weZimbabwe phansi kohlelo ole-lockdown. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ukuqhamuka komkhuhlane lo ubisele emuva intuthuko lesi sigaba wenza osomabhizinisi abaningi bavala, kukanti abanye baba bevuka besiya phambili. Unkosana Pretty Dube olevinkili lomkhulu okudlela ngomunye wabaphanjaniswa icoronavirus. Omnumzana othalivunda ulungisa izimota lenqola kunye lokwakha, yena ke uthi ubhubhane lolu lwabatshabewile.
Hayi, kuluke i-corona isithayile sayabuya sinaba sijamantu begoli manje andigolile kwaulensuku kule lockdown yokunoku kusitshayele ibhizinesi yaphansi kakhulu. Siwile sinyaka lo since last year kusibalwenanga
liwile.
Siwile kakhulu, sesenze sinanga ingowezo zanga 10 manje kathi sesenza 6 kuhambe 4 ngenxa yokuwa kwebhizinesi. Abafunga ngixhasa ngezimali, ngifuna izimali eziningi la. Ngafuna yakho into izotshala.
Izakhamizi zalumango zithi amavinkili abamaningi kwamagama etsholojo kunje amanye asakhiwa, amanye akhiwa kudala kodwa zikala ngobunzima imali ayikho. Lokhu waqala lolu bhubhane abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Mthuthisi Banda, umgcinihlalo wetsholojo Open Market Association, uthi iningi labantu lincediswa yihlobo labangane elihlala lokusebenza emazweni abakudiaspora abadabuka kulo mhlubulo.
Yeah, abantu lapha bayaphila but into ebaphilisayo kakhulu lapha etsholojo nxa ngikhangele kakhulu bancedwa ngabantu abantwaba babaphandle abasebenzela kubo-South Africa, kubo-Botswana, even labanye abaphetheya kudiaspora kubo-UK ngaphi emazweni atshiyeneyo. Kodwa nje khona lapha hayi bunzima bukhona sibili.
Abanye ukubuya kwegciwane le-COVID-19 kwabavuselela amathamsanqa amabhizinisi abo akhula. Unkosazana Yvonne Sithole ngomunye wabathuthukiswa yi-lockdown.
During lockdown ama-free markets ayivalile. So kwakungasela ndawo abantu ababethenga khona impahla, yikho abantu abaqala ukuba sazi khona kakhulu. Ngiyazi kwabanye abantu but kimi yabanhle kakhulu. Ngoba saqala vele sirenta sibathengisini sasazakwanisa ukuyakha eyetise. Ngikalisa of course ngangizitshethi lami ngizadinga umsebenzi ngiqhatshwe. But nithe sengiphakathi kwase ngasengitshintsha ngabona ukuthi hayi angisafuni ukusebenzela ukuyaqhatshwa.
Uya phambili uMasithole ekhuthaza osomabhizinisi ukuthi ngababekezele.
Ama-challenges ukuthi i-business ma uyiqala ayihli ikhule, kumele ubekezele step by step. abanye abantu they fail ukuthi ba understand i-business ayihli iphakame kawani. Kumele uyibekezeleli uzinike isikhathi sokubekezela ungajahi. Kwaro ukuthi ma ulima emasimini akuhle kukhule same time. It takes time. Usivuka lapha lalapha aphandle uze uthole more customers.
Lanxa isimo somnotho sisibi ukhansila walumango umnumzana Phumuza Zedube uthi uyamukela ukuvula kwamabhizinisi amaningi esigabeni sakhe.
I-competition yezitolo i-right ibe khona kuzothi ama-price ayehle. Because nxa umuntu izitolo zingabalutshwana abantu bama-multiplies bama-price a-dry. So kathesi ku-right izitolo ngaziziningi. So ozafeyinta kompani esitolo uzangena kokunye. Abanye benza ama-restaurant, benza ama-shops ayihlukeneyo. Then we're moving to ama-light industries.
Laloba iningi lamabhizinisi lidonsa nzima isiqindi setsholotsho siqhubela phambili sivula amabhizinisi kakhulu evula izizwelwane zalumango ezihlala kwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngingapha etsholotsho igama lami Ezra Jesus Banda.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127. Laphiwa isicoco sokuba lidolobho ngowayebusa lelo lizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Kodwa bakhona abasola leli langa ngoba lafakwa ngemva kokususwa kombuso wenkosi uLobengula. Ulobengula wakha isigodlo sakhe esasithiwa Gibixeko. Kodwa ngomnyaka 1871 wasipha ibizo lokuthi Bulawayo. Kungenani leli langa seliqakathekile kakhulu kumbali yale dolobho ngoba liveza ubuntu lamasiko alo. Eminyakeni edluleyo kwakusiba lemicimbi-cimbi etshiyeneyo yokunanza leli langa kodwa lonyaka bekuthule. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawa yo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu. Ndabuko idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa kakhulu i-railway. Siyinhlanganiso ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithelene lisi iminyaka engako. Lidolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube lenqubekela phambili kuzizalwane zakobulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane ke lidolobho labantu abafisa ukubona inqubekela phambili, njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emlutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakobulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakobulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandasti, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi isigaba lapho ibulawayo yayivele ikhona. Njalo akusiyonto enzima ukuthi kwenzakale khonokho. Akhona ama-industries, zikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama-shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakobulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonokho ke kuzaba impumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo, ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga, kuba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakobulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo ke osabambileyo, kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona ngoba idolobho lakobulawayo livele lile infrastructure eready kumbe elungele khonokho ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonokho, kodwa ke bangaba khona abathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe idolobho lakobulawayo lithuthuke, babe khona abazinikele ukuthi bavuselele indasti yakobulawayo. Singakubona kusenzakala konke khonokho kobulawayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla sehlanganiso yezakamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika uthi uzanika ele Ukraine izikhali zohlobo lwama rockets alakho ukuthundubeza okusetshenziswa izikhali ngile Russia. UBiden uthi okwenziwa nguhulumende wakhe akutsho ukubana yena ngokwakhe uselisana lele Russia. UKips Dube usethulela lolu daba.
Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le-New York Times. Lapho kubeke sobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eleRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa eleUkraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zigoqela okubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aphoswa ayeshaya izitha ezikhatshana okuyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Melika lizazisola ngokunika ele Ukraine izikhali lezi. Ocubungula ezomvikela ezimele umnumzana Mbuso Mhlanga uthi
iUkraine is not at war with Russia but is America at war with Russia. UZelensky is being used as a tool. And he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base-Ukraine. Izikhali lezo azicela e-America or azicela ku-European Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine. Engasho ukuthi ufighter for re-invasion ends where i-Russia laphayana. But let's not forget ukuthi i-Russia to attack. It is because it has been provoked. NATO, Western allies zonke ne-EU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele, bayiwikene, bagcine bemake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu, bayakhala abantu kuzwekazi le-Africa asebethume umongameli wakwele-Senegal, uNomzana Macky Sall, okhokhela umanyano wenhlanganiso ye-African Union, ukuba ayekhulumisana lenkokheli yakwele-Ukraine lele-Russia, kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafuta ezimota, usikelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSaul uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempile elakho ukubhedla imvukela emazweni athiyeneyo. UMnumzana Rejoice Ngonya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele-Senegal uzakuqhula ingqondo kaPutin ngempile. UNgwenya uthi impile isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekele impi. Ngakho kungaba isibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza umnumzana Zelensky owe-Ukraine owakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. Ele Russia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kule Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoKips Dube.
Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela umkhankaso wokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana avumele izizalwane zakhe esezihlala emazweni ukubana zivote kukhetho zikhona ngale lapho ezihlala khona. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe liviki sixoxa lomnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lesikhalanga abahlala kwele Bhilithane. Umkhosi lo uqhutshwa minyaka yonke njenginjongo yokubuzana yokukhumbuzana ngamasiko esikhalanga. Owalonyaka uzaqhutshelwa edolobheni leNottingham. UDube udabuka esigabeni seJujume ePlumtree njalo useleminyaka ihlala eBilitane. Nangu icasisa kungxoxo ayenze loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ngalomkhosi.
Akubizozwayo kulumnyaka babunkomo elaphana eNottingham endaweni okuthiwa kuse Greenway Community Center edrobheni laseNottingham kunumber 3 Trent Lane, ipostcode yakhona ithi NG24DF. Mhlaka 2 July 2022 kusukela laphana emini ngo 12 emini kuze kuyetsha u 10 ntambama sebe sihlangene sitegwaqa singuZulu singabantu bebuqalanga ukuthi sizohlangana njalo sizothi sizogubha usuku lwenjabulo kupha usuku lokwazana njalo lokuvuselela ubuhlobo lokuvuselela ubungani nesikalanga chikati bukamu igaswa kohadziswana imadlo nxa ungabe ukuthi lizihlobo lingayethekelelani njengoba sazi ukuthi le lizwe abantu bahlala bebhizi kodwa ukuhlala abantu bengavakatshelani bengazani kwenza abantu bengathi sebeqhelelene kakhulu ingakho sabuya lelanga leli lebukalanga gathering ukuthi asivuseleleni ubuhlobo ngaleli langa lamhla ka 2 July 2022 sikwenza yonke iminyaka ingakho sithi bamema abantu bakithi ukuthi ababuye bazohlanganyela lathi kulolu suku. Njalo ayisiko kuphela ukuthi sithi simema abantu bebukalanga kuphela. Nanoma ngibani ofisa nje ukuthi azobona ukuthi iculture yebukalanga kwenziwa njani, ofisa ukubona ukuthi abantu benzani nxa kulilanga abantu bebukalanga bejabula bendawonye, bakhululekile kakhulu nanoma umuphi umhlobo, asikhethi umhlobo ukuthi ababuye bezohlanganyela lathi ngalolu suku oluhle kakhulu.
Yiphi imicimbi-cimbi eyabikhona kahle kahle tu?
Imicimbi-cimbi minengi kakhulu ezabikhona, kodwa ke njengenjwayelo siyabe silawo laphana abanye bethu ikakhulukazi abadala bakhona, abadala bakhona lapha abazabe besezisa ama-quiz besibuza izinto ezazitholakala noma izinto ezenziwayo kubukalanga. Sibe sisiba labazosijabulisa laphana silo baba uDJ Pius Nduna ongu DJ wethu esivama ukuthi sibe la eminyakeni laminyakeni sibe sibe lo lapha nalo Tanga Pasi uTanga Pasi wayehlala eGermany kodwa kathesi sibongela ukuthi sesilaye khona lapho sehlala la khona lapha eEngilandi ongakuthi ngomunye onandisayo kahle kakhulu. Sibe sibe lo uZambezi uZambezi bakhona njalo abajaha kithi lapha abaholwa nguLucky Moyo abazayo lapha khona besidlalela kamnandi amadoda avela ePlumtree ndawo ukuthi akusegwambe sibe sisibuya lapha nalomunye umfowethu uDave umfoka masuku yena uhlabela igospel ngoba siyazi ukuthi ivariety iyadingakala ukuthi kube labanye abanye bathanda uphumculo bayabathanda uphumculo kungabi ukuthi kuse side neyodwa kuphela abantu abazayo sebelalele into eyodwa kodwa ke le gospel ikhona lonyaka sithe silethe kube mnandi kakhulu sise sithi ekugcineni laphana siyabe silayo umfoka Allen uAllen Ndoda uyabe khona lapha eEngilandi ezonandisa laye njengoba sisazi ukuthi uAllen Ndoda ngomunye wabaculi bakithi ePlumtree abaculi ingoma ezimnandi kakhulu ijaha eliphuma lapha endaweni yakomakhulela endaweni yokuthiwa kusempiga amahwe endaweni eseplumtree kuyabe kumnandi kakhulu ingakho sithi buyani lizojabula lathi ngaleli langa ngithemba ukuthi nxa lisuka ngalelo langa nxa kutshaya u-10 o'clock ntambama kusho ukuthi babe besuthisekile abantu besuthi ngabakudlileyo njalo besuthi ngemsebenzi abayibonileyo isenzakala kulo mcimbi okuzabe yinto ezakwenza ukuthi labantwana labo babe lothando baziqhenye ngokuba ngabakalanga.
Ukudaba lo mkhuhlane we-COVID lapha njengoba lizahlangana mathupha lizathatha yini amanyathelo okuzivikela aneleyo?
Siyazi ukuthi ubhubhane lolu lukakapheli phelile usasekhona phakathi kwabantu esiyabe sikufisa ukuthi abantu nxa bebuya sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ababuye baphathe izinto ezifana lama-sanitizer kodwa ke lathi njengama-organizers sizabe silawo ama-sanitizer esizabe siwabekile laphana njalo sizabe silawo indawo yokuthi abantu bafike bageze nje izandla before bengakangeni phakathi baqale bageze izandla basanitize izandla zabo basilandele nje yonke imithetho esiyibona ukuthi iyavikela abantu ukuthi abantu kungathi ngenxa yalumsebenzi sithola ukuthi sesigcine sesidale ukuthi sichiye abanye bethu sebesezingeleni elingekho lihle ngendaba yokugula sebephathwe imikhuhlane eyabe siye yatholakala kulumcimbi wethu. Sizakwenza wonke amanyathelo ukuthi sizame njalo lokuthi abantu nxa behleli bahlale kodwa bengathi gwaqa kakhulu ndawonye kube ngathi kulokuqhelelana kancane.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala eBilitane njalo ungomunye wabaqoqa umbuthano womcimbi wabantu besikhalangeni owenziwa minyaka yonke bekwele Britane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ilalele emsakazweni owe Studio 7 esisakaza sise Washington DC. Kwezemidlalo kulabadlali bomdlalo we-tennis abasakhulayo abaphuma emazweni alishumi lanhlanu abancintisa kumncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano we-J5 Candid ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcinisihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo mncintiswano.
Yeah, well, the tournament lay, it's an international tournament. Yenza ukuthi abantwana nxa bedlala laphana bakwazi ukuthi bethole ama-ranking points. Ukuthi indawo nxa bengawina ama matches kuna bayakwanza ukuthi la bebe khona ku-world ranking ama juniors.
Lanyaka nye idolobho lakoBulawayo liliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba ngathi kuyasifaka lathi endaweni la ukuthi la ithesi yakoBulawayo naye lokhu isaphila and izabe lokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ebuya lapho. Lawa ama-players ukuthi la akwanisa ukuthi la athole lawa ama-points ngabe ngakwanisa ukuthi travel kwamanye amazwe. Baningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure le bebengayithola. So nxa ukuthi la bayakwanisa ukuthi befike lapha bekwanisa la ukuthi becompete bebe competitive. Ithingsthathi hhayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye laphetsheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye noTanya Radzwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhla ziyisikhombisa kusiya mhla zilitshumi lanye kunyanga kaNhlangula. UMauchi yena ule minyaka yokuzalwa elitshumi lane uthi udlala kumncintiswano we-Billie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo we-tennis.
Personally, I don't really...
angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami loba nje lami ngilazi izifiso. Injongo yami lonyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni we-tennis ndawonye loMauchi loMitsi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natalie Chimeza kanye noTsitsi Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatsai Mawisire. Umncintiswano we-Billie Jean King ufana lowe-Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa le-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansili yakoBulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle kukhansilile uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda ukulotshwa olwama-council minutes. Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili laphiwa isicoco sokuba lidolobho njalo selifikise amakhulu alcola 127
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.